Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-28 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo nayo yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General. Ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi abaxoxwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena akasingeke simkhulumele ngoba thina akazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo. Abanye bangikhona inxeba besesikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi bekukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edluleyo ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imithethwandaba nje yonke sokuvamile kulezi nsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Ejamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lephalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe nengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-received judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction ye-Zimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General kwe-CCC. Ama-facts akhona wonke akhona, ama-witnesses kuyasitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angiboni ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo akaye cubungula akhangelisise, iye kungenzekela ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iy'ndaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqakathekisa kumbe ukunqoba kwe CCC kumbe ku iluma nje malunga aphikisayo aphikisukulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye ukuthi fasafasa indaba yakhona asikasozi sithi engxenye uyabe ebuza umuzama umunuzana uenmasumnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe chief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary wa judiciary service kwe commission hayi mina mbona ngathi yikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe kufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphambaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esegwanda Abasebenza lomnumzana Sengezothabangu bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. Uthabangu usexotshise amalunga edale lephalamende senethi lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxotshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxotshwa kuzo. Kodwa uThabangu usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezothabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande ngibingelela amahlabezulu ngibingelela uZimbabwe yonke esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe yebo kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange bengakhathalekile lokuthi ichange ibiswe ngubani yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa ukuthi esenze i-change kodwa lokhu esikwenzayo ukulungisa ukuthi i-change ibe fast abantu bayakhala besukisele emashoreland emanikaland yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi balutshwane nje abangavumiyo ikakhulu labadi bekhethiwe yibo bobona besiya emthethwandaba kodwa nje izakhamizi zonke nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo angila body card ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke akula ngitho ngisola othini batho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lo baba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kulendaba okuthiwa ngama double candidates ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelile ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall betho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwanga izakhamizi izakhamizi ke zimelwa yithi ke labo babuThabangu ngeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo uthi njengobana labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemele abantu singazange udaba siluxakulule hayi kabaphumeleli ngileshuwa bona labo ababekiweyo sisana labantu yibo abazabe bekubalot box yibo abazavotelwa ngabantu
manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezalo PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo
ende lokho ikhora sesizwa ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto singayithatha iadvantage kodwa kathesi sesixakulula imbavo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo hayi lapho kakuboni nxa thina sesilesisitudy day akula muntu opheleleyo ongaya kubalot box ayivote izano koBulawayo laseHarare hayi amasihlana siyawaretena wonke ama-councillors lama-MPs mhlakatheni siyabe nje sicelebrata nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo olutsha
asili lo babu chonge uchamisa. Ubabu uchamisa ngu president wetu, lai uya kwazi, kazake kupige, yebo ye ngati kasazi kutogewe kumangalisi kuti, kambe mna ngisebenze lai for more than 23 years, esebenze lai la wabu chabangu emele i tourism, ave siti kamazi, ekaba nguti kulo muto za mkolwa. Ai, ye nakasi ngele si mkulumere ngoba, china kazale si muzwe, ekulumuti kasazi. Sizwa ngabona laba esipa rikolileyo, yibo wati kabasazi. Ye kungeze uti kabasazi ngoba tinasikalisu mzabalazu. Haba yeba mkone ngeba bese skolu, lakanye kwa sisi katipe ngakachwe ineze banja. So kungeze uti ngekili sunabu kabasazi. Koto hai, umsebenzi siya ukuwa, sile temba utu za pucha, aleo njela, efuno ngabantu lati yepati.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwavulawayo. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcinisihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi kumanisipala wakobulawayo ukhansila Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labosomabhizimusi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobha yakobulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwabulawayo, abahlali bakwabulawayo abasebenza bihlala lapha eJohannesburg eSouth Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Ngase sikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwabulawayo. Kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho isisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakwabulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kubo Studio 7. Kodwa bakwazile ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlambe kube labo meya laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlambe kube kukhona osebe kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asikho. Siza khamuza kwabulawayo impela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asilaso. Kodwa nxa umeya ngesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kusodolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamanisipala kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi bekukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe besekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Ningi imizamo elokhu zanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthela amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singaphi sikhona, sakhulume sikukhulumayo laye, sabonisane sikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzakusiza ukuthi kuthuthuke ubulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye osodolobha nezinye iziphathamandla zinyathele ezinyatheleni zakho umeya nxa imizamo yakhe leyi ingaphumeleli. ngoba uqala ukuthi kube kule mzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisane nabantu abangaphandle kwelizwe ukuthi kuzame ukuthi kukhutshwe ilizwe leZimbabwe enhluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakope lokho okwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe kodwa lokhu kungeminye imizamo esingakaze siyibone esiqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abaziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe abangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane iZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weleBhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amaviza kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweleBhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweleBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Thabango. Nje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umuntu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambi amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kuthiwe mina ngiphenywe futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso lizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Yabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7, ngibingelele bonke abasakazi abahle, abasakazi abakunandi. Ngifisa ukuthi liyami layifunde, ngifisa ukuthi liyami layifunde irekhodi. Ngiphawule-ke lapha ngabantu bayithi ngimathekelele nje abadizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga akhokhola abantu bempumalanga eshiyabo yenza umuntu ugxeka ibandla e-MRP egxeka ibandla lezabo kungokuthi umuntu ubuhlungu kusiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi sizabantu bemathebeleni singasapotani siyatsho ukuthi sisazothatha isikhathi eside sisazophila kanzima sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima akaphili kahle kalamsebenzi kodwa nathi umuntu ithanda nabantu balokhu ze abale empumalanga eka manje uChabango osisisila ukuthi badlala amatofi phela ngamatofi la abadlalayo asisapotini nowakithi bese ngiphawula kulalowo munye usisiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi makungenele inisho nokufakela inisho nomkhawu wathi masephuma ukufakela inisho kudaye libambele ngatshoni losisi lokhu befakana belibambele ngatshoni ngelinye ilanga wantizwa kuyatshintsha konke konke lokho njengakusimisa ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphathile. So siyacela abantu bakithi supporting namathemba yithi kwakithi noma izaphu noma i-MRP asupporteng amathemba yithi kodwa nani i-MRP ngiziva MRP khaka
studio 7 studio 7 injani njani wasakaza abahle nabalaleli siyalikulisa ezindawo lapho likhona ayi yabona abantu bezanu kahle kahle bayadelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto eziyenziwa kiwo. So abantu bakithi uma bengathathanga inyathelo bazama ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwi hhayi laba abantu akula lapho bayakhona angeke bayendawo ma sazaza saphakama sithethi ma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane sishayane nabo akulanye into esingayenza laze kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into. Ya manje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba besikhundle esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi uma engangena kuba yi-president ephathe kanjani. Bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi. And namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bona bamsulwa ayikho le nto abayikhulumayo. Once waba underzan PF or usebenze ugovernment ube underzan PF usocha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right isocha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwa kodwa belibhekile manje namanje lokho beyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula ayikho le nto abayikhulumayo ama CIO athumba omunye we CCC bebabhekile bababona ababotshwa ngoba abantu bezan PF ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu ezani phefa somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzibela ngoba kunzima la and then siyakude futhi ngalobu kunzima loba abantu bakawuqaphelanga akulanto la siyakhona yabo.
Future seven ndivuka njani hayi siyazizwa indaba indaba yokuthi abantu basezavuyela kwevota hayi laphana bekumele ukuthi nayo icabinet yonke naleyani yakhishwa yonke naleya evotisayo ngoba la ile nkinga kho sinika imiphumela isinikeza nje imiphumela yayo nje icabinet leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu ayihloniphi impela yiyo esinikeza imiphumela engayisiyo. So sekumethi ngalayo bayibheka ngelinyiso beyitshintshe yonke icabinet yayo ngoba vele sithile yakulesi sirobhi yiwinisizane. So abantu ade kumele beyiqaphe nokuthi khonokho ba abantu isitayela sokuthi isehlo sigxika sithi ama-patterns esishoneni nama-patterns esishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala mengikhonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke esikhipheni izanu noma siyikhipha liphi iqemba kulandaba okusalayo bekumele sikhiphe izanu yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi ama-patterns esishoneni nama-patterns esishoneni sifuna esindebeleni hayi bele sikhiphe izanu sinafakenye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo ayingekho ifanele ezanu izanu sikombile mpela sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 linjani ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawe hansi ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe kukhona e-China bazozenzela intando yabe e-China becela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani abantu be-China asizokuhlukunyezwa abantu base-China kunewange lokho bethunquza uthuli bebulala istrata beqedelela khona okade kukhona okuncane zele yona i-government yasezimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha i-clinic khona ukuyakha isikolo khathi sasinamgwaqo ezindaweni zasewange eChibonda akunamgwaqo akunakliniki akunasikolo yindawo nje kodwa ama-China abulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala amakhehi athatha amahloko esiyagamula isihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela wona ama-China nxa kuthatha nemali adlula khona igqedelela ebulala sicela ukuhlonitshwa ngama-China cela ukuhlonitshwa ngama-China ma behlulekile ukusebenza ababuyele ilizwe bani vele amanye amazwe alethu abelungu bezo-investa elethu kulethu ama-China azo-investa ikwini khonokho ama-China investi ayabulala asizameni ukuhlonitshwa siyisizwe saseZimbabwe sesikhathi ke singabantwana besezimbabwe ngokungahlonitshwa kwethu asihlonitshwa ugovernment wasezimbabwe awusihloniphi thina singabantu basezimbabwe usihlonipha wona wodwa mayisidla imali ukukholisa la masisela abo bonke laba abalandelayo
Studio 7 linjani kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizo ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma besithi izanu PF libandle libusa ayilasiko sokuthi ihlukulize abantu kumbe ibabulale kuyamangalisa ngoba kusukela ngo-1980 izanu PF ibiveli libandle libusayo kodwa kwathi 1982-1983 kusiya ku-87 abantu babebulawa senyamalala futhi so asazi ukuthi ubaba uthuma kumbe ngasichasisele ukuthi ngaleso sikhathi yayingasobandlela ibusayo yini kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawala nabantu yithi izano ayikhulumayo kathi ukuthi ayinasidingo sokubulala abantu ngolisempusweni yayivele ingekho empusweni ihleli igugu rawundi ibulala abantu kodwa mara abanyamalala ngizayo izano yona le ivele isempusweni umo blessing ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni uyazi kuyadinisa njalo kulusizo ukuthi abantu bakithi nasebelaphayana sebekhulumela izisu zabo siyavuza nje ukuthi kusuka kuthini nxa umfeka bengekaphawule mbengakwanisi akabathule ayikhona ukuthi bebebethi izanu PF the same u-Emerson Mnangagwa nguye lapho owayelonza igugu rawundi ethi amandlebele ngabawu namhlanje lokhu egongoda abantu kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kule zanu etshintshileyo kathi kumbe izanu yona le yayivele ikhona yebuswa nguye nalo owayevele khona egongoda abantu
enda Studio 7 uyo anongoyamba ndifreedom apa ngala big bridge da vumpande aho ya Mnangagwa ari tele zavuda thoma ari awedzenyana thoma ari awedzenyana ri vhathu vha TPC roketa muthu wa vhorine chabisa rarana ngephanda ende ri khoto zwidiva ro wina dzi vote dzano PFI funo bachiloni nga vuchinyi aita kukurwa hundu vhulaya vhathu fhedza mandevhele hashu angeno dzano PF so vakoshava ri vabatiloni vadova dirongoni so avatomi vari bvele hafu idiloni vomunangagwa president wa party nondi president wa vathu hangovhoteliwa nga muthu wemuthu anopfi munangagwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili inkokheli ye-Israel leHamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula okukhona kube liqetha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa ngqazombili kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo abasebenza lomnumzana Sengezochabangu bathi abaxotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle nguChris Gande.